VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lejona njani mthwakazo omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 4 kumpandula 2019 nguntungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sikamile thuba elokuthi sihlangane lohulumende njalo abakasizi, kodwa sikhangelele ukuthi besibize masinya ukwenzela ukuthi sibuyele emsebenzini and we save our patients' lives.
Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela kungene kulanga lesibili namuhla elizweni lonke jikelele.
Ubonisa ukuthi izizalwane sezizenzela zona ngoba zicabanga ukuthi hayi abaphathi bethu sebeyekelele kakhulu iSouth Africa iqhubeka ngalomkhuba wokuhlasela abantu bangaphandle. Indlela abantu abatshengisela ngayo ukuthi hayi ohulumende bethu akube khona abakwenzayo.
Kule mbiko ethi kulezizalwane zakwele South Africa ezizame ukuyahlasela abokuza eHillbrow emadabukakusa namuhla, kodwa zabinjwa ngamapholisa. AbeZimbabwe basola uhulumende phezu kokunganaki izizalwane zakhe ezihlukuluzwayo kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela kungene kulanga lesibili namuhla, njalo inhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ithi odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende kabayanga emsebenzini elizweni lonke jikelele. Odokotela laba bakhala ngokuthi iholo labo kumele lengezwe ngezinga elihambelana lesisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa ledola leMelika emkambo wemali. Sexoxele umkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association umnumzana Peter Magomba, yena othi uhulumende kumele alungisise izikhalazo zabo ngokuphangisa babuyele emsebenzini ngoba izigulane sezithwele nzima.
Sikamile thuba elokuthi sihlangane lohulumende njalo abakasizi, kodwa sikhangelele ukuthi besibize masinya ukwenzela ukuthi sibuyele emsebenzini and we save our patients' lives.
Utsho ukuthi ezibhedlela akulabodokotela ngitsho lama-junior doctors.
Sikhuluma kanje, so abakho totally abakho esibhedlela. Isifiso sikhona sibile sokuthi sibe sikhona esibhedlela, kodwa akwanisi ukuthi sifike ngoba asila ukudla, silambile, asila i-transport yokuthi sihambe emsebenzini, asisakwanisi ukubhadala amarenti, asisakwanisi ukuthi thina even singodokotela sizelaphise singaguli. So asisela any means, ngesikhiwa sithi the will exists but the means doesn't.
Imali eliholayo okwamanje imalini, njalo eliyifunayo imalini?
Kathesi thina sihola imali efika 444 RTGS, ilingana nge 40 US dollars. So nxa siyikhangele ayisomali ekwanayo ukuthi sibe silokhu sikuya emsebenzini. Kodwa thina esikukhangelelayo ukuthi imali yethu ibe imultiply by 10 kumbe by 12 ukuthi lathi sikwanise ukuba lempilo njengabodokotela.
Sike sezwa likhala ngokwethuselwa ngabantu elicabangela ukuthi ngama-CIO kumbe kungaba ngobani abasebenzela uhulumende. Ungathi kuyaqhubeka yini ukwethuselwa lokho?
okwakathesi akuqhubeki phambili kodwa bake basethusela sazama ukuthi siye reporter emapoliseni kodwa silokwesaba ngaphakathi ukuthi bengaba lokhu besilandelela singababoni kodwa yiko kwenzakalayo ukuthi bayasethusela.
Uhulumende uthi ubumba umthetho ozavimba odokotela ukuthi bakhalale umsebenzi. Lithini ngalokho?
Umthetho lowo siyawubona sibili njalo asizokwanisa ukuthi sibaphikise kodwa sithi nxa becabangela ukuthi i-health services ne-essential service labo kumele beyenze njalo kuma-remunerations ukuthi they have to offer essential remunerations before the bill ngoba bengathi asisavunyelwe ukutshengisela kutho ukuthi kuyasokule slavery phakathi and njalo asikufuni. Okuzenzakala yikuthi odokotela abaningi bazafosa ukuthi bephume phandle kwelizwe kuzayenza ukuthi i-situation yethu esibhedlela ibe nzima kakhulu ngoba kuya kungasela bodokotela.
Umnumzana Peter Magombeyi ngumkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxe njalo lesiphathamandla sogatsha lukahulumende olubona ngokusebenza kwabezempilakahle olwe-Health Services Board umnumzana Paulina Sisikhosana. Yena othi ukukhalala umsebenzi kwabodokotela lokhu akukho emthethweni.
They say they are not able to come to work. They are incapacitated and specifically indicated that they were not on strike. But anyway,
bathi kabasenelisi ukuya emsebenzini ngokuswela imali hatshi ngoba bakhalele umsebenzi. Kodwa okusalayo yikuthi ukungayi kwabo emsebenzini akukho emthethweni. Yebo siyawuzwisisa umumo abakuwo ngenxa yokubhindleka komnotho njalo imizamo esisiyenzile njengohulumende ngeyokuthi sikhulumisane labo sibone ukuthi singalungisisa njani udaba lwabo.
Umnumzana Paulina Sisikhosana isiphathamandla sogatsha lwe-Health Services Board. Kusenjalo esibhedlela zakoBulawayo ezinye izigulane bezibuyiselwa emakhaya zingabonanga odokotela kuthi ezinye ngebezihlolwa ngabongi. Kubika intathelizindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Odokotela abasanda kugqiba izifundo ezibhedlela zempilo Central Hospital le-United Bulawayo Hospital bangene elangeni lesibili lokukhalala umsebenzi bekhala ngokuthi iholo aliseneli ukuba baqhubeke besiza emsebenzini nsuku zonke. Udokotela omkhulu esibhedlela sempilo Central Hospital, udokotela Solwayo Ngwenya, uchasisa isimo ababhekane laso okwamanje.
Owa namhlanje ilanga lesibili odokotela bekhalela umsebenzi khonapha empilo elizweni nje jikelele. Hayi siyasebenza kuhle esibhedlela silethemba silokhu esimelele odokotela laba ukuthi baphenduke bengaqedelani ukukhuluma lohulumente kodwa hayi abantu bayelatshwa baya-operato ababeletha kuhle isibhedlela sihamba kuhle.
Odokotela bathi bazamile ukukhulumisana lohulumende ngokuba akhuphule iholo labo kodwa akabalaleli ngakho bazaphenduka emsebenzini bengabhadalwa imali abayicelayo njalo ihambelane lesimo somnotho elizweni kusetshenziswa isisindo semali yesilinganiso samabhanga yokuthenga imali yakwamanye amazwe. Kusenjalo ukuthonisiswa kwecala kwamalunga amahlanu ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe ngeviki edluleyo behlabelela phandle kwedalele High Court belinde ukukhululwa kwanduna uNhlanhla Yamangwe Felix Ndiweni kuqalile namhlanje eTradegold Magistrate Court lapho uMantshi unkosikazi Adelaide Mbewure adlulisele kolwesihlanu kuyona le iviki ukuthonisiswa kwaleli cala. Igqwetha elimele amalunga amahlanu emthwakazi Republic Party umnumzana Dumisani Dube wemathonsi Ncube Law Chambers uchaza impumela yedale lamhlanje.
Asingenile babiza umfakazo oyedwa olipolisa lelo and order uDawuda selidlulisela phambili ngolwesihlanu. Hayi inkundlithele ilamanye amacala efungwa yathesa, so ngeke bevume ukuthi sichithile ngalokho sokuthi senze udaba lodwa.
Umtshutshisi unkosikazi Mathaba Consilia ku court 5 e Trade Gold Magistrate Court lamhlanje utshele abahlanu laba ababalisa upatron Xaba oleminyaka eyi-43, u-Akim Ndebele oleminyaka eyi-32, uPrince Ncube oleminyaka eyi-28, uNdabezinhle Ncube oleminyaka eyi-38, loMongameli Mlotsha oleminyaka eyi-38 ababhekane lecala lokuhlabelela bejonge ukudala udlakela baphenduke edale ngolwesihlanu. Umtshutshisi utshele idale ukuba abahlanu laba babehlabelela ingoma zesiNdebeleni behaya phandle we-High Court ngesikhathi belinde impumela yedale lokuthetha isicelo sikanduna uNdiweni sesibambiso se-bail okwakulakho ukudala udlakela kanye lokuphazamisa amabhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Lanxa kungazange kube lezehlakalo zokuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe egumbe ukuthathelwa impahla kwele South Africa lamhlanje, izizalwane zakwamanye amazwe e-Africa zibikwa lazo seziqalile ukuhlasela lokuthatha ngodlame impahla yamankampana kwele South Africa emazweni azo. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwele South Africa.
Bezitshaywa ngumoya ilanga lonke izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa lamhlanje, njengoba bekungelazehlakalo zodlakela loba ezokuthathwa kwempahla ngodli ezazangeleyo. Loba kunjalo ukuhlukunyezwa kwakwamanye amazwe kwele South Africa, ukutshontshwa nokutshiswa kwempahla yabo, sekuthi izihlobo zabo emazweni abo zibhubhudla igwebu ngolaka.
This is real gents, huh?
Le ingxabangxoza ebifakwe ngabazibiza ngokuthi Africa Facts Zone kwezokuxhumana iTwitter ikhombisa izalwane zeZambia zingena ngodli esitolo senkampani yakwele South Africa ethengisa ukudla. Kwele Nigeria imfanekiso ephume kuTwitter ibikhombisa izalwane zakulelo lizwe zihlasela inkampani yakwele South Africa ethengisa ukudla lenye ekuhlelo zabomakhalekhukhwini lezokuxhumana. Ngaphambilini uPhathitambo ogatsha lwezobudlelwano beNigeria lamanye amazwe ubethule umbiko wokusola okwenzakala kwele South Africa ethi bazathatha amanyathelo. Akupholanga maseko bengabizanga umeli weSouth Africa kulelo lizwe bekhonona ngokuhlaselwa kwezalwane zabo. Isiphathamandla se-ofisi yeNigeria kwele South Africa uMnumzana Godwin Adama ubevele wakubeka kwacaca ukuthi bazathatha amanyathelo.
There is nobody, including myself, that your people are involved in situations that make them to lose their property and whatever they have worked for.
Akekho umuntu ugoqela lami ongathi abantu bakhe belahlekelwe yimpahla yabo abayisebenzele nzima kangaka atholakale ethokozile.
Inkokheli yamazwe agoqela eleDRC, iMalawi, iRwanda leNigeria ibikwa isithe ayisabuye emhlanganweni weWorld Economic Forum oqhutshelwa kwele South Africa okulinyathelo elikhombisa ukuthi abaphathekanga kuhle ngokuhlukunyezwa kwabantu babo kwele South Africa. Lamanyathelo asemukelwe ngendlela ezijeneyo izalwane seZimbabwe. UMnumzana Bongani Nyathi uthi izenzo ezikhombisa intukuthelo ngalokhu okwenzakalayo.
Kubonisa ukuthi izizalwane sezizenzela zona ngoba zicabanga ukuthi hayi
abaphathi bethu sebeyekelele kakhulu iSouth Africa iqhubeka ngalomkhuba wokuhlasela abantu bangaphandle. Indlela abantu abatshengisela ngayo ukuthi hayi ohulumende bethu akube khona abakwenzayo.
Ngakulunhla ngothi umnumzana Gretchen Mkhwebu ukuthi bamangele ngokuthatha isikhathi eside uhulumende weZimbabwe engakhulumi lutho ngesimo lesi.
I-government yaseZimbabwe ayikazibe le ndaba lathi ngitsho even noma one day ukuthi sidlile sembetheni silele kuphi into abangazihluphi ngayo. Ubona okwabo isifiso sabe ukuthi ubani siyachawa sibulawe kakhulu, uma sibaleka sibaleke sibuyele ekhaya siyehlupheka.
Umnumzana Mlungisi Siyabalala yena uthi ukuphindisela akusiso sisombululo.
Siyakugqibela phansi impela sithi hayi cha, asikho ukuphila kwama-Afrika, cela ukuthula e-Afrika. Yinto esigqugquzelayo lapha ebantwini bonke ukuthi hayi sicela ukuthi loba benze obubi obungakanani ngapha lani lingaphindiseli ngobubi.
Amapholisa kwele South Africa agcizelele ngemva yabantu abahlanu lokubojwa kwabedlula ikhulu kudlakela lokuhlukunyezwa kwabokuza izolo lapho imigwaqo ebivinjwe ngamatshe lomlilo wamabhomba ephethulo imoto zingenelisi ukuhamba. Umongameli Cyril Ramaphosa wethule umbiko wokusola lezi izehlakalo. Umeli weZimbabwe kwele South Africa uthe usakathole ulwazi olweneleyo ngabelizwe lakhe abangabe behlelwe ukuhlaselwa lokhu njengoba ethi ubengakezwa kumbe ukhona ohlaselweyo. Abantu abaningi bakhala ngokuthi uhulumende weSouth Africa lweZimbabwe kabaqakathekisi lolu daba bengakhuzani ngoba bezimbila zantabanye. Ngumele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, New Benedict Nhlapo.
Abantu bokuza lokhe bethobelene lezi zalwane zakwele South Africa kulandela udlakela olutshiye abanye befile labanye njalo belimele. Bekulembiko ethi kulezi zalwane zakwele South Africa ebezizama ukuyahlasela eHillbrow emadabuka kusa namuhla kodwa zavinjwa ngamapholisa. eHillbrow yikho okuqale khona ukulwisana phakathi kwabantu bokuza lezi zalwane zakwele South Africa emigwaqweni. Omunye walabo abavikela abantu bokuza ngungwenya odabuka eZimbabwe. Uthi udaba lokuhlaselwa kwabantu bokuza kalusoze luphele kwele South Africa. Asizweni exoxa lo Gibbs Dube wa Studio 7 ngokwenzakalayo lokuthi umumo eHillbrow ubunjani.
Bengikhona ngoba vele iflat okwakuvalekile ukuthwisi ngihlala kulo mina. Kwaphela 2 hours imelapha emgwaqweni bona sasisukanelako maybe nge-200 meters. Kwakungela poyisi izimeli lodwa. Sathi mase sokuliwe kwadijolana ngamatshe sesihlukana bangikhona kubuya amapolisa amaveni ayi-2-3 ekuhambela nawo ubona nje ukuthi akulanto babelibhekilele abantu abantu bethi bulanani mani bulanani. Amapolisa e-South Africa musaningasingedenga lutho. Yabona yebo siyavuma bakhona abafana bakithi abanye abagangileyo. Bese ukuthithi into eyaba yinkinga ukuthi igoli sesalibuya sonke ngomama iy'ngane zethu sazohlala. Kungakho ubona nje namhlanje kulo msindo nalo osukhona ngoba igoli kudala belibuya ngabantu befike basebenze babuyele ekhaya.
Ye besiyewenela langapha engaphi e
so manje into esiyaba yinkinga ukufa kwaleli ilizwe lakithi enye into ofanele inanzele mina ngikhumbula kudala kithi kutelipane benginokubona ibhasi yaseZambia. Ibhasi yaseZambia ibuya straight ngo-4:40 abantu baseZambia bethenga izinto ngobulawayo ntamba mabevunyela besiye eZambia. Kusho ukuthi ukufa kweZimbabwe kwayenza ukuthi abantu ababephile eZimbabwe, Zambia, Malawi, Mozambique, abanye amazwe la phezulu badlula-ke bazongena la. So kungakho namhlanje abantu balabe bona ingathi ukuhlala labantu bamanye amazwe kuyinto entsha kumbe emangalisayo. Thina kanye into siyazi kudala kodwa saphila nabo abantu abanye safundiswa ezikolweni. Manje into eyinkinga uma ungayibheka eSouth Africa ukuthi umntwana omncane uyazi ukuthi umuntu weZimbabwe sowala kulo muntu okuthiwa ngumuntu wangaphandle. So kanye into vele yinto okufanele ukuthi ilungiswe yi-government ngoba i-government is the first place eSouth Africa. Wafana ukuthi uma ingabe ithatha umbuso 1994 ivele iyeke le nto yokukhipha abantu ngoba besiposwa thina kuma-roadblock besiposwa ezindlini. So yibo abafundisa abantu labo ukuthi thina sicishe singabanye abantu abangafani nabo ngoba laba bantu mabesibhekile babona ngathi sina basifani nabo yabo isobhile khona and bese sithethe isikhathi eside so kube besala bethi izophela kanjani ngoba manje ukuze iphele kufanele bafundise abantu bala ukuthi sonke singabantu.
Lo ngungwenya isizalwane seZimbabwe ucele ukuthi sisebenzise isibongo sakhe kuphela ngoba esesaba ukuhlaselwa ngaba kwele South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHillbro eJohannesburg. Kusenjalo ezinye isizalwane seZimbabwe sezisole uhulumende wazo zisithi ukhanya engazihluphi ngodlakela lweSouth Africa lolu. UGibson Bebe usipha lolu daba.
Uhulumende lakwamanye amazwe sebeveze ukungajabuliswa yisimo esiseSouth Africa sokuhlaselwa kwabubuzwa izizalwane zalelo lizwe. Ngokukhalala ukuya emhlanganweni wezokuthengiselana lezomnotho o-World Economic Forum owenzelwe e-Cape Town. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uye emhlanganweni we-World Economic Forum on Africa oqalise namhlanje ngesikhathi inkokheli zamanye amazwe afana neZambia, Rwanda, leMalawi zikhalele ukubuya. Amazwe la akhuluma ngendlela uhulumende weSouth Africa ehluleka ngayo ukuvikela izizalwane zakwamanye amazwe ezibhidlizelwe impahla ezinezatshaywa kakubi lokubulawa. Unkosikazi Faith Maligwa, isakhamuzi seHarare, uthe ukhathazekile yikuthula kukahulumende weZimbabwe othethe isikhathi eside ukusola okwenzakala kwele South Africa.
Uhulumende eZimbabwe kungani abanandaba ngalokho okwenzakala eSouth Africa ama-xenophobic attacks ngoba akula okucacayo o umbiko osufakiwe ukuthi belandezele lokho okwenzakala khona ngani.
Umphathintambo ozokwethula kwembiko uNkosikazi Monica Mswangwa uze wethula umbiko namhlanje emini etshayela ihlombo uhulumende weSouth Africa ngemizamo ayenzayo yokuvikela izizalwane zakwamanye amazwe. Lokhu kube yisimanga kuzulu ngoba kusukela ngolwesihlanu kuze kufike namhlanje amabhizimusi ezizalwane zakwamanye amazwe ebebhidliza ebusuku emadolobheni awePretoria leJohannesburg. Esinye isakhamizi saseHarare uMnumzana Adolf Ziba uthe uhulumende uthethe isikhathi eside ukuthi asole okwenzakala kweSouth Africa.
Khathena vele uhulumende ubethuleleni isikhathi sonke lesi abesephuma ekhuluma kathesi ukuthi u-congratulate umsebenzi weSouth Africa ukuthi wenze umsebenzi omuhle. Akula msebenzi abawenzileyo, abantu balokhu betshaywa ezindlini, abantu balokhu bephilizela impahla zabo.
Amanye amazwe aseveze ukukhathazeka kwawo ngendlela eziningi ezijeneyo phezu kokwenzakala kweSouth Africa. AbeZambia abakade benxusela kweSouth Africa ukuyodlala umdlalo wenguqu ngempelaviki elandelayo selemise lowo mdlalo. KweNigeria kube lokutshengisela edolobheni leLagosi phezu kokulinyazwa kwezizalwane zalelo zwe eseSouth Africa. Kodwa-ke lokhu kuphethe ngokubhidlizwa kwama-ofisi enkampani ye-MTN yaseSouth Africa. UBrian Kiwano uthathele izindaba uthi ukuhamba kwamongameli weSouth Africa akumelanga kusolo ngoba engumgcinisihlalo wohlangothi lokumvikela kumanye ne-FADAC.
Ukuhamba kukamongameli welizwe Emmerson Mnangagwa eSouth Africa ukukhanya kuyinto elungileyo kakhulu ngoba singakhangela ngamalanga adlulileyo uMnangagwa bamethe ukuthi abe nguye ukugcina isihlalo wesabelo se-SADC. Njengoba kunjalo ukuhamba kuzancedisa ukuthi abonisane nomthungameli weSouth Africa ukuthi bebise njani ukuthula ukuthi bacishe ingxabangxoze ekhona eSouth Africa.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweSouth Africa zibikwa zingabe zidlula izigidi ezintathu 3 million ezenza imisebenzi etshiyeneyo. uZimbabwe uthanda ukukhulumela ukuba akhulumisa nokukhulumela ngokwelesouth africa ngokudaba angathulisi eqakathekisa ubudlelwano ngokusekelana entweni ezingayisizo kwabomongameli uMnangagwa loCyril Ramaphosa. Imele isitudio 7 iseHarare nguGibson Mbete.
Live Talk ukuhlelo lwe-Diaspora Forum namhla sikhangela ukuhlaselwa kwabo kuza kwele South Africa. Thumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Namhlanje kuhlandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe sixoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, umlingisi owazakala kakhulu kumdlalo othiwa Makorokoza njalo eyisikhwicamfundo. UNdlovu uhlala kwele South Africa lapho afundisa khona ukuqeda udlakela kusetshenziswa imidlalo. Nangu exoxa lo Chris Kande wa Studio 7 emchazisela ngohambo lwakhe.
Kwakuzisuku ezimnandi nje, but umomo weZimbabwe bekumnandi uku-acta ukudlala indaba zamadrama. Loba nje umomo weZimbabwe ungashiphi lutho ngalokho. There was a time ebesibizwa khona kuthiwa ngama-PP owakumelela ukuthi popular but poor, which means abantu bebe-acta but bengatholi lutho out of it. Of course inkumbulo yona khona kumnandi. Mina-ke bengibe ngihlanganisa, mina bengisebenza ku-Human Resources Management, ngibe ngi-acte ku-TV. So for me there was that mix eyayenza impilo ibe lula, and to a large extent u-acta wami wagcina kuyikukholisa ngoba ngangikwenzile vele ngimncane bengakwenza ngise-university. So it was something engangiyikholisa nje ukuyenza, but iqiniso lihle hhayi ebuthini khona yayisiphani leyo nto, kwakuyinto encane nje, kwakungasho nto enkulu kangako.
Ye kathesi ususe-South Africa, akusitshela ukuthi kwahamba njani ukuthi uzufike khona ngapho?
So ngithe ngisekhaya-ke ngase ngibizwa i-NGO leyo okwakuthiwa i-PSI, i-Population Services International, bangicela ukuthi ngenze i-project eyayisebenzisa idrama ukukhuluma nge-HIV ngesikhathi i-HIV sesenzima laphana other areas. Ngithe after that kwasokubisa back uthando lwami lwedrama, ngase ngibuye evet ngizoyenza i-masters ye-applied drama, which is a method of training and communication ye-applied drama. Ukucabanga kwami ngalezo sikhathi sisabangise ukuthi ngizathi ngihlethe lapha ngibuyele ekhaya ngiyenze ama-project ekhaya, sengisebenzisa i-applied drama manje ngokuhlakanipha khonokho engabe ngikuthole ku-masters. Hayi ke zaba wesi ma ngifika lapha, zaba wesi izinto ngase ngisithi ma sengiqeda ngadecide ukuhlala khona pheGoli. Ngase ngingena-ke ngasebenza kuma-NGO amabili ngasebenza kwi-NGO kuthiwa yiphembe esasingena khona e-prison sisebenzisa i-drama uku-train i-behavioral change. So kwasokusiba into yami yokuhlangana le-behavioral change for the first time, or mina ngangiwaitara in the past Human Resources Management and Training. But i-behavioral change inganibe lokuhlangana kule ne-training element enale. So ngisebenza ema-prison for 3 years, asuka lapho ngaya e-Free State ngasebenza kwenye organization yayisenza ama-psychosocial support program for abantwana be-high school, after school. After that, during that time, I think register-ke vet food ukwenza i-PhD, which I'm working on now.
Ukukhumbula kakhulu ngemidlalo owayenzayo, ngokuphi owakujabulelayo kakhulu esingathi ngesilungu i-character yakho?
So kunale character ebengiyenza kusophie okay Makorokozi yayibhalwa nguThoko Zulu, i-director nguConti Mhlanga. I think yayinkulu engayenza for a long time. Iyaqine ngiyingisa kumanama awards where I appeared as a nominee for the best television actor in 2004. If I'm not mistaken. Now, Nicole Kaliana, I was some kind of a gangster and a gang leader in a mine. Unan Betrama, Mountainsy, Icaraton and CEO. I want a very who manage, but Mautu, which is in the learning shop, but Busunigui, the character of Twa, Wobadi Sela, or Indigenous. I'm not because Ungena, a mission, your monument on bese uyaqalisa ukumzwisisa, ungamzwisisa-ke bese omlethe ebantwini esey-character. So that leyo ke angayikholisa kakhulu, and I think yiyo nje eyanginika iprominence leyo ukuthi sengibe actor and abantu nje basebenzisa ukuthi nanti actor mpela. So that I think yiyo nayikholisa ukuthi sibala le engaqala ngayo vele dama lethu ahlengiyomntanami engayekta labafowethu asebashonayo lapho.
Siyabonga Bernard Begilizwe Ndlovu ngomlingi sinjalo uyisikhwica mfundo bekhuluma lo Chris Kande wa Studio 7 ekwele South Africa. Kwanele mthwakazo livalelisayo nguntungameli Nkoma.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.